ifayo ifayichatha njalo nxa isichatha ingakuchana nesondo lawe ungagcina usuqhatha so kuqhakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngumuntu njengoChinamasa sibe kwazi ukuthi ngumuntu osevele sephelelwe ngumuntu onjengokuthi sengene esihithereni sokufa sesesaba yonke into sebone ngani yonke into ayikhuluma into eqondileyo okwesibili yikuthi iZANU-PF lizakhumbula ukuthi ibivele isebenzisa zona lezo izinto kanye ukuthi itshontshele ama-election kodwa ke kungasenani thina njengebandla sizafuqa kakhulu njalo sifuqa sincediswa yi-SADC ngoba lawo ma-reforms savele savumelana silawulwa yi-SADC ukuthi khona hayi bo ake lenze ama-reform ko uChinamasa akanasizathu sokuthi ale ukuthi kwenziwa ama-reform ngoba ama-reform yinto evele itshengisa ukuthi khona ama-election kufanele abe ngama-election akhululekileyo kungalabudlwangudlwangu kungalamntu ethuselwayo so ngaleso sizathu mbone ngani hayi uChinamasa ukhuluma njengomuntu osephelelwe ngamaqhinga kasazi ukuthi wenzani
Yipi enye inguquko mnumzana Bebe eliqhakathekisayo njengebandla elithi lanxa sokutheni ngeke singene kukhetho ingabanga khona linguquko
Zinengi zithile njengazona ezo ziqambileyo lawe ngikhuluma kunje nje ngezinye ezivele zifanele ukuthi zenziwe zibe inguquko ngoba inguquko nxa sikhuluma ngenguquko yokhetho okuthiwa yi-electoral reform sikhuluma ngokuthi indlela eyayisenziwa eyayibanjwa ngayo ikhetho yonke nje kayitshintshwe ungakhangela ke abantu abasebenza kuhulumende abanye bebengalathuba lokuzivotela thina sithi hayi kabazivotele kuthi labo abancintisayo ekhethweni babe lalabo abakhangela ukhetho ama-polling agents abone ukuthi akula muntu ovotelwayo njalo kumbe ovotwa eforsa ukuthi avotelwene azivotele ekhululekile ukwenzela ukuthi nxa sithi ukhetho lolu owinileyo uwinile kabe ngumuntu owinileyo ngoba abantu bavote bekhululekile abantu bavote kulama-reforms afunakalayo abantu bavote befuna ukuthi bafuna ukuvotelane hatshi ukuthi bethuselwe kumbe bafoswe kwababanjwe ngamandla ukuthi khona bavotelene